phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili i-32 abenelise ukungena kumncintiswano walo nyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laserussia sekusele amaqembu ayi-2 nembili kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo siyithethe ithuba eloba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo namathuba awo awokuphakamisa inkezo iqembu lerussia yileqoqela imidlalo kodwa lingene kulo mncintiswano kuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela uba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu iqembu lerussia belisendaweni yama-70 kuluhlu lolu kuthi elesweden belisendaweni yama-24 elecroatia belisendaweni yama-20 eleuruguay lisendaweni ye-14 ele-England lisendaweni ye-12 ele-France lisendaweni ye-7 ele-Belgium lisendaweni ye-3 ukuthi ele-Brazil lisendaweni ye-2 iyincwethi zomdlalo yenguqu zihlezi zisithi uluhlu lolu olukhishwa yinhlanganiso ye-FIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala nokunqoba kweqembu elithile okungakhathalekile kuba belidlala laliphi liqine kangakanani njalo iintatheli zindawo ezemidlalo unation kokwerra uthi imidlalo yezwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni
kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya akuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu le-France likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay kukanti le-Brazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu ele-Belgium kukanti iRussia ama-host ngabe sokufike komlindi yacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala le-Croatia kukanti elengilandi lalo likhangelele ukuthi hhayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu le-Sweden lihambe kuma-semifinals
imidlalo yesigaba se-quarterfinal iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona lele-France kuthi ele-Brazil izadlala lele-Belgium ngomgqibelo iqembu le-Sweden lizadibana lele-England kuthi ele-Russia lizadlala lele-Croatia ngimelesi 7 ngobulawayo ngujoseph njanje